Abenhlanganiso emela abale albinism alive albinism initiative bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwecoronavirus besethesa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangela i-COVID-19.
In Africa, it's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe, it happened to me where people are now saying.
Sibona ukuthi sokule mithi entsha e-Afrika ikakhulu kumazwe eKenya, Zambia ngitsho lakhona apha eZimbabwe lapho abantu asebesithi abantu abale albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholise ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubachiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha uthi ukho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engahambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwethelele lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigoqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabo bandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abacatshangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana. Uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakbita Ntambe.